Kati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Bimbito 2018 ngokhiphi Stobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Chaiwe yamukela i-judgment ya uhlonishwa uMalaba. Ngoba sacho ekuqaleni ukuthi khona okwenzakeleyo akulunganga. Kodwa selokhu esaba ukuthi imali yakhona izatholakala yokuthi khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalunganga kangaka.
Uzulu kwamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe ngumthethondaba weConcord sokuba izisebenzi zonke ezaxotshwa umsebenzi ngo-2016 ziphiwe inhlawulo yokuziphazamisa impilo yazo.
Izindlela zokuthi bayethusela actually konke akuthi anjabo umuntu ayikabi umthetho phi lokho ekukhulunywa ngayo kathi singezwa kuthiwa sefuna ukuyenza ibe omnibus bill ihlangane le-commercial bill, commercial internet lokunye ikwethusela abantu but kuyasebenza ngoba abantu bayisaba njengoba sikhuma kanje so sokwethusela abantu ukuthi besuke bengangeni ku-internet.
Abasakhulayo abakhankasela ukuba umbuso uthathwe ngabatsha bakhuthaza uhulumende ukuthi ajiyane lo mkhuba wokwethusela uZulu osebenzisa ubulembu be-internet. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili kunani labo kwanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uzulu wamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe ngumahluli womthethondaba waphezulu uwe Constitutional Court sokuba zonke izisebenzi ezaxutshwa umsebenzi ngomnyaka ka-2016 ngemva kokunikezwa inyanga ezintathu ziphiwe inhlawulo yokuphazanyiswa kwempilo yazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba idale le-Constitutional Court lilahle udaba obelulethwe emthethwandaba ngabenkampani ye-Greatermans. Omunye wabatshengise lokhu kujabulela isinqumo sika Justice Malaba ngumnumzana Njabulo Ncube obona ngokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF.
Chaiwe yamukela i-judgment ya uhlonishwa uMalaba ngoba sacho ekuqaleni ukuthi khona okwenzakeleyo akulunganga. Kodwa selokhu esaba ukuthi imali yakhona izatholakala yokuthi khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalunganga kangaka. Okwesibili, abanye sebafa bebulawa wethuswa yokususwa emsebenzini bengakhangelelanga.
Osekudingakala uNcubethi ukuba kuhlalwe phansi kudingwe amagqwetha azaphathisana lalaba bantu abaxotshwa umsebenzi ngaleso sikhathi.
So kumele ukuthi kuhlalwe phansi kutholakale amagqwetha alolwazi angakwanisa ukuthi khona udaba lolu akijimelalo imali zabantu zitholakale ngoba siyakwazi ukuthi khona amanye amakampani akhipha abantu emsebenzini imali babelazo base befuna nje ukwenza lokhu okuthiwa ngesikhiwa ama-super profits.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi osekusenzakala yimizamo kahulumende ukulungisisa okwaphosiswa nguhulumende owayekhona ngomnyaka ka-2016.
Justice uMalaba ukwenzileyo senze i-new dispensation le esikhuluma ngayo kungani isisondile eduze le-justice. Bonani ngendlela oyenze ngayo useyenze i-government ibonakale njenge-government emela amalungelo abantu. Ngoba ungakhangela i-judgment owayenzile kuqala laphana kwakungani ufuna ukwenza ungani amakhampani aqakathekile ukudlula abantu ungani amalungelo abantu abalandaba lawo but yena osebuye njengomuntu onjani oselungisisa konke lokhu kwakusenzakala kabi ngesikhathi kusakuza uRobert Mugabe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukubonisa umhlaba wonke ukuba yena wenza izinto ngendlela ehlukileyo kutsho uGumbo.
Yes, kodwa kumele sinaze ukuthi kathesi uhulumende lo obusayo khona kathesi ka Amazon nangapho. Zama zonke indlela ukuthi etshengise abamhlophi iwest ukuthi usejinjile. So ama judgments afana lawona lawo, namanye ama judgments azama akayenzwa aphiwa ngendlela yokwenzani yokutshengisa international community ukuthi igovernment kamnangapho ayisitshintshile ayifani kamgaba.
Umqondisi wenhlanganiso ye Christian Voice International Zimbabwe umfundisi Dafumane Clement Zenda uthi siyajabulisa lesi sinqumo.
Kodwa okuphinda kusidanise ukuthi ke umthethwandaba ofanayo yiwo owanikeza i-ruling kuzuba judgment kanye lezisebenzi ze-greatermans labaningi nengamanye amankampani alandelayo exotsha abantu umsebenzi bethatha i-advantage yokuthi umthethwandaba utheke abantu bengaxotshwa in just 3 months andubana bahambe bengaphethe lutho bengazuzanga indleko zabo. Kuyasidanisa ke ngoba kule inconsistency in application of the law akucaci ngoba umthetho munye yiwo ophinda uguquke ngesikhathi esilandelayo kungazange kwaba lokutshintsha kwemithetho elungiswe iParliament. Kusisho ukuthi ke inconsistency enjengaleyo into esidanisayo kakhulu. Kodwa kubuye kusithabise njalo ngoba lezi zisebenzi sesizathola ke indleko zabo.
Inkulungwane zezisebenzi zalahlekelwa imisebenzi ngemva kwesinqumo esesisaziwa ngelokuthi Zuba Judgment sika 16 Ntulikazi ngomnyaka 2016 lapho umthethwandaba wanquma ukuba inkampani ilakho ukumisa umuntu umsebenzi ngokumnikeza ithuba lenyanga ezintathu kuphela njengalokho kwenziwa yizo isebenzi nxa sezifuna ukuthiya umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abe Zimbabwe Democracy Institute abasakhulayo abakhokela iqula elikhankasela ukuthi umbuzo uthathwe ngabatsha abasebenzisa i-hashtag i-generational consensus le media center bakhuthaza uhulumende ukuthi atshiyane lomkhuba wokuthisela uzulu osebenzisa ubulembu be-internet njalo evule indlela ezenza abantu babusebenzise ngobunengi bekhululekile. Gibson Bebe usinika lolu daba.
Lokho kuvele emhlanganweni obuqoqwe iZDI eHarare kuhluzwa indlela ezisetshenziswa nguhulumende ukuhlolisisa ukuthi abantu basebenzisa njani ubulembu ezenza abantu besabe ukusebenzisa ubulembu. Emele iZDI ingqungquthela kwezokudinga ulwazi ubekezela Gumbu uthe umhlangano lo ubungokunika amabandla achiyeneyo imicijo ezabanceda ukusebenzisa abazakwenza lozulu ngobulembu.
Into esikade siyenza ukuthi sihlanganise abantu esingathi barepresenta ama-groups achiyeneyo, amaqembu achiyeneyo eZimbabwe. Sibe sesibanika ukuthiwa yini imicijo ukuthi bengayisebenzisa njani i-inthanethi ukuze benjani bencede abantu ukuthi bethole amalungelo abo ukuze belungiselele ukhetho lolu lubuyayo. Ngakho ngibonani njengoba sesiyenzile kanje so aba omunye nomunye umuntu esuka khonapha usesiyayenza lokhu akuphiweyo.
Uphinde wathi i-cyber bill le engakabika ukuba ngumthetho indlela yokuthusela uzulu ukuthi angavezi imbono yakhe ngohulumende esebenzisa ubulembu.
Izindlela zokuthi bethuse bayethusela actually konke akuthi anje abantu ayikabi umthetho phela lokho ikhulunywa ngayo kathesi ngezwa kuthiwa sefuna ukuyenza ibe omnibus bill ihlangane le-commercial bill ye-commercial internet lokunye lokunye ikwethusela abantu but ke sebenza ngoba abantu bayisaba njengoba sikhuma kanje. So sokwethusela abantu ukuthi besuke bengangeni ku-internet ngoba i-government uhulumende wethu ukhangele ukuthi nxa engavumeli ukuthi abantu bengene ku-internet bonke labasemakhaya bazawelazi iqiniso bazazibonela okwenzakalayo njalo bazachallenge njalo yena uzaluza yikho okusabayo kunalo.
Emela iqembu labasakhulayo ele-generational consensus umnumzana Gift osalosiziba uthe ubulembu sobuletha ukuthula izibindi lokwehla kwendaba zokwesaba nodlakela olulethwa ngokhetho yonke iminyaka.
Abalula kathesi ukuthi abantu hayi bekwanisa ukuphikisana besithi hayi kakwanisi ngoba kunje lo uyakwanisa ngoba kunje. Unlike kudala nxa sasihlangana endaweni eyi-1 kwakusiba nzima ngenxa yokuthi gcina utshana ngamampapa uma utshela ukuthi hayi lo MP okhethiwe thina simfuni. So ngibona ngani kuzayehlisa indaba ze-violence kuma-elections. Sizadila le ndaba yokwesebenxa yokuthi konke sonke sesikwazi ukuthi idimu yesimbone emapictureni ekujwele izikafu. Sesikwazi ukuthi idi wakubona nguyena lo othi wayenza ikhuwe nale. So sesikwazi ukuthi njalo futhi ukukhontisa nalo mfana omncane lo othi wawushamisa. So sesikwazi ukubana ke singesabi ngenxa yokuthi umfana omncane la esehambe phezulu wathi mvunge yamtshalenje.
usuziva uphinde wathi abathi ubulembu sobuletha obuthuta kwabatsha abakuzwisisi ukuthi ukutshengisela kwalamalanga sokusenziwa njani wale umbono othi abasakhulayo abasenelisi ukutshengisela nokuveza imbono yabo ngendlela ezazisetshenziswa kudala ngenxa yobulembu asebetshona bekuwo
abantu balolahleka kakhulu ngenxa yokuthi abatsha bagcwele ku-social media bephikisana nabadala sokuthiwa hhayi bayenze ukuba khona kuphela bephikisa kuground abakho hhayi kathe sebeqale ku-social media besuka ku-social media sebesiya kuground uma usithi ngikhuluma into engakazenzakali ku-showdown abantu baqala nga baqala i-showdown bebaqala i-social media and baqala bayakhulumisana ku-Facebook bakhulumisana ku-WhatsApp ukuthi akusasa siyavala iZimbabwe then babe sisiyavala iZimbabwe physically ngabethiwa ngama-TVs anje ngabethiwa babonakala behambahamba etown abathengisayo bethengisa abadinga imali bethima kodwa bonke bathi nathi hayi namuhla isitiyaway sonke siyatshengisela siyabe sezindlini
isikhulumeli sebandla lentatselizindaba eleyoung journalist association yoja umnumzana Leopold Mnende uthe ubulembu yindawo kazulu aveza kiyo okusenhliziyweni yakhe
uhulumende kumele ashiyane lokuzama ukugavena i-internet ngoba yedwa i-platform esisalele uzulu ukuthi eveze lokhu ayebe kubona lokhu ayebe ngakuthandi uhulumende yena usase le zinto eziningi kakhulu angakazilungisizi elizweni leli afuze ebe ezilungisa njalo ukuthi abasakhulayo sebedlalela ku-internet asikhonto erong ngabantu abaveza imboni yabo abangakuthandiyo abakuthandayo lokunye ababekufuna ukuthi uhulumende akwenze njalo akutsho ukuthi babe bengekho emgwaqweni xa sokusenzwa ofuze kube kusenzwa
uhulumende ubikwa eseseduzane lokwethula umthetho oza kuhlola indlela uzulu asebenzisa ngazo ubulembu osokusethuse uzulu wasolwa ngabamele amalungelo akhe ngimele isitho 7 ngiseharare ngiwugibson sebe
okay.
Benikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi yenelise ukubhalisa abantu abaphezulu kwenkulungwane ngemva kokugqitshwa kohlelo lwe-BVR mop-up exercise ekuqaleni kukanhlolanja. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Inani leli liphansi kakhulu ngenxa yomango osokumele uZulu awuhambe esiyabhalisa ema-ofisini awe-ZEC. Iningi labantu likhala ngokuthi sokumele ligade kabili ukuze liyebhalisa. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Vitrice yanqoba kanye le-Ebulawayo Vendors and Traders Association bezimanyene zaba lomdlalo wenguqu kanye lowebhola labomama i-netball elokitshini lesizinda. Abezekhi bebekhulumisana labasakhulayo bebakhuthaza ukuthi babhalisele ukuvota. U-District Elections Officer unkosikazi Sithembiso Khuphe uthe abasakhulayo kobulawayo yibo abaningi kodwa balutshwana kunani labantu asebebhalisele ukuvota. Ugcizelele wathi ngemva kokuvalwa kwe-mop-up exercise inani labantu asebebhalisele ukuvota lingaphezu kwenkulungwane. Ethi njalo inani labantu bonke abazavotela kobulawayo ngemva kokwehlukaniswa kwabantu kukhwitsha labo abazavotela kwezinye indawo ezingaphandle kwakobulawayo bangaphezu kwamakhulu amabili enkulungwane i-211,468.
Ezibulawayo kathe sile 211,000 registered voters after imopaf, but we continue registering ngoba on Monday esesiba registered kathe after imopaf besesile 1049.
Umqoqi wohlelo lolu olilunga lebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mbekezele Ihlabano uthe imidlalo le bayenzele ukukhuthaza ontanga ukuthi bayebhalisela ukuvota.
lenhlanganiso yebulawa vendors and traders association imidlalo leyi siyenzela obana siqoqe ontanga bayebhalisa ukuvota kulelo hlelo olu ongoing olubizwa kuthiwa ngesilungu yi biometric voter registration ukuthanga sinanzelela ukubana baningi ku population yesizwe kodwa abaphatheki ezintweni zokubusa kumbe ngingathi kwezombusazwe bangabantu abasheshela emuva bahlehlela emuva kakhulu sibakhuthaza ukuthi behambe beye-register ukuvota bengarejista ukuvota bengahlali behambe beyekhangela amabizo abo ku-voters roll kulokhu-ke kubizwa ngesilungu kuthiwa yi-voter inspection
umqoqi wenhlelo ze-Victory Siyanqoba umnumzana Sabelo Siwa uthe bajonge ukwazisa ontanga ukuthi ukubhalisela ukuvota akukavalwa
ukuthi namhlanje sihlangene khona phesizinda ya crowns singabontanga sikhuthazana sifundisana ngolwazi lokuvota kubana njengabontanga silelungele ukubana lathi sivote lokuthi sivotelwe futhi
omunye njalo wabasakhulayo obedlala umdlalo wenguqu umnumzana Charlton Vusa Moyo uthi uhlelo lolu lwenelise ukukhuthaza abatsha ukubhalisela ukuvota ethi njalo lithuba labo lokuphatheka enhlelweni zokwakha ilizwe
nohlelo lolu luyinto enhle sibili ngoba selwenelise ama-youth alapho ukuthi bebe-involved bephatheke labo esimeni selizwe leli njalo futhi yindlela ekubaletha eduzane ukuze siba-involve kuma-issues lawo and then also yinto enhle nje ukuthi bethole i-chance la ukuthi bebele-education ukuthi yano ukuvota yinto yilungelo labo kumele bekwenze
osakhulayo obedlala umdlalo we-netball unkosikazi nokuthaba neshiri laye uncome uhlelo lolu
uhlelo lolu ngibona ngani luhle kakhulu especially ebantwini abatsha ngoba siyananzelela ukuthi abantu abatsha labo banjengabantu abadala yilungelo labo ukuthi benjani bephatheke ezintweni lezi zokukhetha entweni zona ezosilungento zokuvota zona so ngibona ngani luhlelo oluhle especially nxa lubuya ngama-sports so kuyakhuthaza abantu abatsha bayathanda izinto ezinjengama-sports njalo babuya begcwale endaweni ezinje so ngibona luyihlelo oluhle kakhulu luyabiza abantu njalo abantu bazazwa bekhuthazekile ukuthi benjani behambe bebhalisa ukuvota labo ngokufika kwesikhathi benjani bebuye bevote njengami njengoba ngimelele ukuthi ngiyovota so njengomuntu ose-register
ukhetho lukhangelelwe ukuba khona ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi njalo ukubhalisela ukuvota kuzamiswa ngemva kwamalanga alitshumi abafuna ukuvotela sebebhalisile edale lokubhalisa ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
njengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakazi awe 909 AM lawe shortwave 1280 laku 15775 kHz kulavidoku lamhla-ke sixoxa lezi zizalo naseZimbabwe ngodaba lokuthi kulabanye ababuyela ekhaya besiyavula amabhizimusi kumbe besiyasebenza le yi-Studio 7 esakaza sise-Washington DC singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ele-Uzbekistan libekele umhlangano wamazwe awe-NATO ukuthi lizinikele ukuba ngumlamulankunzi ekukhokheleni inkulumo zokukhulumisana umlotha phakathi kwele-Afghanistan lalabo abalwa becatsha kulizwe lelo abesimuslim abadlulisa amalawulo bekuqembu le-Taliban impi yomdeni yakwele-Afghanistan isile minyaka edlula elitshumi lasithupha esigabeni sethu lapho esikhangela khona impilo yezizalwane zezimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhlanje upresident Jesus Jeremiah wenelise ukuxoxa lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube ongumongameli wenhlanganiso yabomama abangamakhola esikristu bebandla lamasabatha ezimbabwe Adventist Women Abroad Conference kumbe ZAWAC unkosikazi Ncube ulandisa ngomhlangano omkhulu owenziwa minyaka yonke owe-ZAWAC owalonyaka ozakwenzelwa esigabeni seGeorgia khonapha eMelika kusukusela ngolwesine mhlaka 29 Mbimbitho kusiya mhlaka 1 ngomabasa ngesonto.
Ngingusisa ngizalwa eliwavuyelo emakhulambila kodwa khathe singendele ensuza koncube kogawule ngumalukazana wakogawule ngize lapha e-America ngo-2000.
Sungeneke kumpilo yasemelika ikuphethe njani?
Ah, kumnandi la, kumnandi lapha sisa kwami, kumnandi lapha kuyadliwa kuya yonke into yahamba lapha. Baqinisile ukuthi lilizwe elilochako sinathi chako emini lantambama. Everything is going, but you know what? Ekhaya kusekhaya bakithi.
Yeah.
Loba sikhona lapha sisithi kumnandi siyakukhanuka eZimbabwe. Ngiyakukhanuka mama ekhaya khona ngapho ngiyakukhanuka.
Sisedwabeni lonalolo olokukhanuka ekhaya. Linake abaphila lapha eMelika abadabuka eZimbabwe. Lile mcimbicimbi lalo njalo lenhlanganiso lapho elihlanganela khona kumbe lingaba ngamakhosikazi kumbe ngabe eZimbabwe abazimuli. Lapho elihlanganela khona likhumbula khonokho elalikwenza ekhaya.
Sike sakhuluma ekuqaleni komnyaka ngikutshela ngeqembu labomama okuthiwa yiZawad, iZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Iqembu leli laqaliswa kuyinjongo yokubana sasikhani komama bethu ekhaya. Sakhula sibona omama behamba kubo Dockers Federation, behamba kubo Women's Ministries. Sabuya lapha e-America sahlala isizungu sathi
asikhangele kakhulu owe-Georgia. Umhlangano obuya ngempela sonto yonali liqoqeni
dadewethu abadala bathi akubuzwa ozwayo. Mina sengikutshintsha ngithi akubuzwa olamehlo. Izinsizi esilazo lonyaka esizikhangelele kakhulu ngamantombazana ethu esibuya nawo abantu bethu abaphakathi kweminyaka elithumi lantathu kusiya ithumi lasifica munwe mbili 18. Yilo iqembu lethu liqakathekileyo lonyaka esibuya labo esizama ukuthi sibabumbe njengabantombazana bakhule. Abanye bakhona abazalelwe khona, abanye njengoba nangutshela ukuthi mina sengile minyaka engibuye ngo-2000 sendle 18 years. So sifuna ukuthi sihlale labo phansi sike sibatshele ukuthi kanti thina okwenza sibe nje sivela ngaphi. Sibatshele ngokukhoza kwethu besabatheni sibuye labo egangeni la ukuthi sizokhuluma labo. Labo babuza imibuzo, abalapha bayabuza abafani lathi owakuthi umama whatever ukukhuluma ukuliqiniso. Abalapha bayabuza
wathi inhlengo kuba ngumlomo khona lapho. Yeah. Bavela ngapi abeza emhlanganweni walonyaka?
Silabo mama bavela England, silamama aZimbabwe naseCanada ayeza lawa sendleleni, silama aZimbabwe naseIreland ayeza sendleleni, silabo abanye bavela eBotswana. Omama ba on fire for the Lord, ba on fire for ukulungisisa imizi yabo, impilo zabo. Sazani izihlobo zethu ibona besilabo khona ngapha khathe sisiswami. Umama umelele ukuthi bona bo sisendlangana labo babe yibabangihambisa ekhaya. Sazisana ukubana ungazuba uvele eZimbabwe eHarare, mina ngivela kobulawayo, simuntu munye. Thine America kulashona kulandebele sibambene ngoJesu.
Obabakazi kabaseku basala le ekhaya.
Lo nyaka silamaqembu amanzi, sile qembu elikhuluma ngezomtshato. Sifike lapha sesibhizi, ubaba lo mama sebesebenza, yazi ukuthi kugcine sokuvangiswana bakithi ukuthi kanti opheka yombani, sembangisa lo baba ukuthi apheke. So siyahlangana njengabomama sibonisane lapha, esesexe kakhulu sikhumbuzane ukuthi hayi khumbula umama ukuthi wabuphatha njani ubaba. Sibe lelinye iqembu elikhuluma ngezama-social media. Abantu bayaposti, yazi umuntu aposte lethe ozuzibuza ukuthi kanti umuntu lo ukwanile yini. Uposte lento zezindlini zakho zibone ngumhlaba wonke. Kulezinto zokuzifaka ku-social media, kulezinto zokuzigcina ungaziwakhipha amathumba akho aziwe umhlaba wonke. Then silelinye iqembu elikhuluma ngokuphilisana njenga uyazi phela ukuthi omama siyakhuluma njengosizwa vele ngiyakhuluma khona. Lokuxabana siyaxabana futhi. So sizama ukulungisisa ubudlelwano bethu. Ukuthi mankazana sihambile la ukuthi kusasa ngizwakale sothiwa ngikhulumisana nomunye umZimbabwe nishiwa sikhona belizweni likaTrump kambe shiwa kuyini khonokho. Amanye amazwe kawabone uJesu ngathi.
Liqalisa nini, ligqiba nini umhlangano?
Umhlangano lo uyaqalisa ngolwesine ntambama. Siyaqeda ngesonto, siyabe sisekhaya, kuthiwa seKahata Springs eGeorgia. Ngifuna ukubingelela izihlobo zami zonke ezikhona ngapha eZimbabwe. Mama na John Fett, savona mwanya kutanda manyoni mayini navusi putwa John Fred Jeffred Jetho Justice umama mdala mayini yabona wami yalithanda lonke masabatha ekhaya siyahamba alihambi ivangeli alihambi ivangeli.
Unkosikazi Sister Sibanda Ncube ngumongameli wenhlanganiso yabomama abangamakholwa esiKristu bebandla lemasabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili kunani laba kwamanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo ogatsha lwendaba zisekhaya uMnumzana Malusi Gagaba embikweni awethule lamhlanje. UBenedict Nhlapo usethulela lolo daba.
Umbiko wethu lomphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lamhlanje uveza ukuthi nyakenye kulesizalwane seZimbabwe esibanjwe sinesidindo sokuzibazela esogatsha lwendaba zasekhaya engcelweni weBeitbridge. Ukhombisa njalo ukuthi kubanjwe izizalwane seZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezine 4301 ezibanjwe zezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni ngesikhathi samakhefu ekhisimusi lephasika. Ziphose zifike izinkulungwane ezintathu 2907 izizalwane zeZimbabwe ezitshelwe ukuthi azisavunyelwa ukungena kwele South Africa okweminyaka kwabanye efike emhlanu ngenxa kweqa imithetho yokungena elizweni. UMnumzana Gigaba uthi ngomnyaka ofanayo amasosha alondoloza umngcele abambe abeZimbabwe abedlula ikhulu 237 bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. La amanani atshiya phandle labo abangabonwanga ngabomthetho labese bevele bephakathi kwelizwe ngaleso sikhathi.
In this regard, the border environment remains vulnerable in terms of civilians and officials who facilitate.
Lokhu kusho ukuthi imingcele yethu isengozini yokufohlelwa yilabo abangena ngokungekho emthethweni bencedisana nezinye iziphathamandla. Sikhuthaza izihambe ukuthi zingabi yingxenye yale inkohlakalo bese sicela njalo ukuthi kungabi khona obhadalela usizo logatsha lwethu ngokungekho emthethweni.
IZimbabwe ijintshana leMozambique ukukhokhela iqula labakwamanye amazwe abephula imithetho yokungena kwele South Africa bese kulandela iLesotho leBotswana. Kodwa-ke izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi lincane kakhulu leli nani ngakukhangelwa bonke abasuke eZimbabwe bezodinga amadlelo aluhlaza kwele South Africa. Ezinye izalwane zeZimbabwe zithi leli nani lilakho ukukhula ngekhefu lephasika nekhisimusi lonyaka njengoba ukulunga kwezomnotho kulokhu kuhamba ngesiqubu sonwabo. UMnumzana Greatman Mkhwebu uthi ukuze lolu hlupho luphele ele South Africa kufanele lenze kube lula ukuthola amaphepha okusebenza kuleli okuyinto enza iningi labeZimbabwe lingene ongekho emthethweni.
Uthola ukuthi uyasebenza lapha u-aplayela i-work permit uzolinda uloku uyahamba uyajika uyahamba uyajika iminyaka isiziphele ngu-15 njalo kwesinye isikhathi uthola ukuthi uhambile waye eZimbabwe sewuyabuya lapha unikeza 1 day kumbe 2 days e-border gate. So ngemva kwalawo malanga kumele bese uphumile kanti wena uyazazi uyasebenza uzobuyela nini ekhaya ngoba ngabe abelungu bayafuna laba emsebenzini la.
Kodwa-ke umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa e-Phoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Dumisani Nleya yena uthi uhulumende weZimbabwe uzafuze enze okwedlule lokhu akwenza manje ukuzanakakele izalwane zakhe ngokugcweleyo zekele ukubalekela kwamanye amazwe.
Bengicabanga ukuthi igovernment entsha yeZimbabwe kufanele iyenzele abantu imisebenzi ukuze abantu abafisa ukuya ngaphandle kwamazwe noma abahlala ngaphandle kwamazwe babuyele elizweni labo. Ngabe kuthiwa iyawuyenza umsebenzi wayo ukuthi i-embassy yayo nama-consulate abo kube lula ukuthi umuntu ovele eselapha eSouth Africa a-applyele i-passport.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi izisebenzi zalo amapholisa, amasosha, abezemithelo labezemvelo bazabe begcwele emngceleni yonke lizwe ngaleli khefu lephasika ukuze kwenqatshelwe ukwephulwa kwemithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Singakefika nokuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe umthethandawo weConcord sokuba izisebenzi zonke zaxotshwa umsebenzi ngo-2017-16 ziphiwe inhlawulo yokuziphazamisa impilo yazo. Izalwane zeZimbabwe zibuka zihamba phambili kunanini laba kwamanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Sikuba lapha uhlelo lwethu olivalisayo ngenjabulo ngoGibbs Dube.
ZeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.